Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 29 pandula. Pandula 2021 Prophet Jeremiah. Indabeni zethu lamhlanje. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantine Chiwenga uxwayisa abalimi ukuthi baqakathekise umsebenzi wabo basebenze bengadlali emapulazini. Umahluli omkhulu weZimbabwe uJustice Luke Malaba namhlanje ufungise abahluleli abathupha munye ukuqala umsebenzi emthethwandaba waphezulu owe-High Court. Iphendulile imidlalo yenguqu yemncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup ehle yaqala namhlanje enkundleni ezijiyeneyo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantine Chiwenga uthi uhulumende uyathokoza kwamagama ngesivuno sabalimi salonyaka esithe bazaqhubekela phambili besenza konke okusemandleni abo njengohulumende ukuthuthukisa umsebenzi wokulima elizweni. Umsekeli kamongameli uveze injabulo yakhe evula okusemthethweni umhlangano wabosomabhizimusi owenzelwe embukisweni omkhulu wezokulima elizweni oweHarare Agricultural Show namhlanje. UChiwenga uthi bakhangelele ukuthi ngokuphumelela okwenze inhlelo zabo zokulima ebeziphathiswa nguhulumende ezifana lolukamongameli lokuphathisa abalimi ngenhlanyelo imvundiso lokunye okokulimisa olwe-Presidential Input Scheme lonyaka kuza kwengeza idlabuzane labalimi ukuthi bathuthukise umsebenzi wabo okwezinga laphezulu okuzadala ukubana isivuno somnyaka uzayo sikhuphuke ukwedlula esalonyaka. UChiwenga uveze ukuba uhulumende wakhe uzathatha amanyathelo ukubona ukuthi abalimi bayaphathiswa ngazo zonke indlela ukuze kwehliswe inhlupho abahlangana lazo emsebenzini lokuthi bahlawule intengo engcono lapho sebethengisa isivuno sabo bathole inzuzo yokunakekela imuli kanye lokuyathenga okokulimisa komnyaka ozayo. Kodwa waxwayisa abalimi ukuthi bana kumele baqhakathekise umsebenzi wabo basebenze njengabantu abaqhatshiweyo hatshi ukutshona besiyazingela umvundla kumbe ukuyagebha imbeba emapulazini abo njengalokho okwenziwa ngabanye.
Government is alive to the fact that farming is a business. As such, necessary adjustments will be made to producer prices of various crops in line with changes in the macroeconomic fundamentals and timely process payments to farmers. It goes without saying that our farmers need to be adequately incentivized in order to ensure sustainability and growth of the sector. This is what we will do on our part. But we also now expect that farms are not for hunting or for chasing the poor rabbits and squirrels. That land must be worked upon. So this is why we say we want cooperation, we want coordination, we want everyone, every stakeholder in the agriculture sector to take part in the development of this country. Agriculture is a business. National Agribusiness Conference.
UChiwenga uthembise abalimi ukuthi iziqondiso zokumelana le-COVID-19 eze-lockdown zizayekethiswa ukuze bengabhekani lenhlupho lapho sebehambisa isivuno sabo besiyasithengisa emikambo leziphaleni zelizwe. Waxwayisa osomabhizimusi abathenga lokuthengisa imali emkambo ongekho emthethweni esithi bazajeziswa kanzima bengabanjwa. ucinge ngokukhuthaza osomabhizimusi abalimi abembayo labanye ukuthi basebenze ndawonye ukuzithuthukisa ngokwabo okwezinga laphezulu okuzakhokhelela ekuthini bathuthukise umnotho welizwe. Phakathi kwabantu abahlolwe izolo eZimbabwe kutholakale abaphezulu kwamakhulu amathathu 345 bele COVID-19, kwathi abathoba 28 babulawa yileli gciwane. Okwamanje ilizwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu. 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19, kodwa abangaba yizigidi ezedlula kancane ezimbili. 2.2 million yibo asebehlatshiwe amajekiseni wonke womabili, kubika abogatsha lwezempilakahle. Umahloli omkhulu eZimbabwe uJustice Lukumalaba namhlanje ufungise abahlulele abathoba munemunye ukuqala umsebenzi emthethwandaba waphezulu o-High Court abasanda kukhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngemva kokuvivinywa yi-commission ebona ngezemithetho iye-Judicial Service Commission. Abafungise ukuqala ukusebenza emthethwandaba we-High Court ngababalisa umnumzana Rogers Manyangadze, Joseph Chilembe, Wongani Ndlovu, Samuel Deme, Mnamato Mtebetsi, Nevakatiyo, Elijah Makomo, lamakhosikazi amabili uCatherine Kate Bach Mzawazi loLucy N. Chipo Mungware. Abekomishini elawula abahluleli bemithethwandaba e-Judicial Service Commission bathi ukuqala umsebenzi kwabahluleli abatsha laba kuzanceda kakhulu ukwehlisa umthwalo womsebenzi wemithethwandaba obungasahambi kakuhle, ikakhulu ngesikhathi sokuvalelwa kwabantu ezindlini phansi kweziqondiso eze-lockdown zokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Phakathi kwabahluleli abatsha laba, ababili babo kuphela ngabesifazane. Bathe bebuzwa abe-Judicial Service Commission ukuthi kungani abesifazane bebalutshwana kangaka, bona bathi lokhu beqhubeka ngohlelo lwabo lokudinga abahluleli abaningi, ngakho-ke uhlandla elilandelayo mhlawumbe inani labesifazane lizabe liphezulu ukwedlula leli hlandla. Abafungiswe ukuqala umsebenzi namhlanje bahle bakhuphula inani labahluleli bomthethwandaba we-High Court kwabangamashumi amane lantathu, abalishumi lasikhombisa babo kungabesifazane. Edaleni laphezulu ele-Supreme Court kulabahluleli abalishumi lambili, abahlanu kuphela kungabesifazane. Omunye wabahluleli abafungiswe namhlanje nguJustice Samuel Deme, owesilisa okhubazeke emehlweni. UChikwana wamukele ngenjabulo ukuphumelela kwakhe ekuvivinyweni ngabe-JSC, esithi lokhu kwenziwe kulandela isisekelo sombuso welizwe esinika ithuba lelungelo kwabakhubazekileyo ukuthi bengajiywa phandle endabeni ezinje. UJustice Deme uqhubeke ethi ukuphumelela kwakhe ukukhethwa ukuba ngomunye wabahluleli bomthethwandaba waphezulu kuzanika idlabuzane kwabanye abakhubazekileyo ukuba basebenze nzima ukuthola amathuba anje, hatshi ukumelela ukukhangezwa. Abenhlanganiso elawula umsebenzi wamagqwetha e-Law Society of Zimbabwe bathi ukwengezwa kwenani labahluleli kulinyathelo elihle kakhulu, kodwa okuqakathekileyo ukuthi amajaji lawa asebenzise ubungcweti babo ukwahlulela amacala, kungabi lokungenela kwezombusazwe emsebenzini wabo kumbe ukukhangwa ngemali ngabosomabhizimusi loba kudinga ukufumbathiswa. Izakhamizi zenkayi zithi kusobala ukuthi uhulumende kazimiselanga ukuphutshisa uhlelo osolulesikhathi eside lwasungulwayo olokulungisa imigwaqo osuka enkayi usiya kobulawayo lezinye indawo, lanxa esithi uzalugqiba. Umphathintambo kahulumende ubona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube usanda kutshela iphephandaba e-electronic ukuthi ukwakhiwa komgwaqo lo kuyingxenye ezinye zenhlelo ezimqoka zikahulumende aziqhuba esigabeni seMathebeleland North. Uncube uvumile ukuthi ngempela uhlelo lolu olasungulwa ngomnyaka ka-1993 kwakumele lugqitshwe ngomnyaka ka-1999, njalo uyazwisisa ukukhonana kwezakhamizi. Uthi lanxa uhulumende kamongameli Mnangagwa izama ukuluphutshisa, impahla zokusebenzisa zike zasilela okwesikhatshana. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele uMnumzana Bhedi Nikubhebhe, isakhamuzi seNkayi njalo oke wamela iNkayi South edalele ephalamende.
Uyatsho lokuthi ukuthathi yena from 93 kusiyafika 99 fanele ungase walungiswa waphela. Kwakuyi-government ye-Kuwait eyayithe yona izancedisa uhulumende weZimbabwe ukulungisa lowo mgwaqo. Kodwa i-government ye-Kuwait yagcina iphuma ichiya ngenxa yokuthi i-government yeZimbabwe kayizange yenze into okwakufanele izenze ngesipho leso eyayisinikwe i-government ye-Kuwait. Uzananzelela ukuthi ngaso sonke isikhathi ama-election esenuka santungwana, izanu iyasukuma ime itimpo ikhulume izinto ezazi ukuthi ayengeke yazenelisa ngoba ivele siyehlulekile ukuzenelisa. Bakhuluma kunje nje ngoba sebezwe sesiqala ukukhuluma ngomgwaqo weNkayi ngesimo esiyiso sona. Sebebona ipressure isikhona, sebezama ukuresponda ngokuthi bakhuluma ukuthi bazawulungisa. Angiboni bekwanisa ukulungisa. Umgwaqo weNkayi ungaphela kuphela nxa sokungene uhulumende olozwelo labantu. Wena wakubona ukuthi umgwaqo uhulumende onguye sibilotela ukhokhela abantu ayethatha uku alufake phezulu kwetarathi senzu umgwaqo awubona ukuthi ngumhlolo ona lo.
Ungathi kukhona umahluko owake waba khona yini? Sezwa abanye eParliament besithi umgwaqo weNkayi leKhwekhwe usungcono.
Engingathanda ukutshela abalaleli sithandekile ukuthi ngivele eNkayi nesonto bengihambe ekhaya ngeThursday ngicine ngihambe kunyanga ephelileyo ukugreda ababe kwenzile babethethe ubhuqu balufaka emgwaqweni ngokuhamba kwezimota isikhathi eside just 1 month amagodi abamapotholes akade ngisithi bavalile asevuleke asekhamisile within a month. Kodwa nxa usizwa bekhuluma baza kutshela ukuthi millions and millions of US dollars worth angenile kona lwana umgwaqo befaka ubhuqu abalufake emgwaqweni nalana. Mina ngibona abakhuluma yindlela zokuvala ukudla imali abakwenzayo ngoba angisiboni isizathu sokuthi uhulumende angathi elama options anjengokuthi build on and transfer babe belokhu besithi bakumelelwe yena ukuthi aze alungise umgwaqo. Ngibona ngani nxa benga tender akhona ama companies angenza i build on and transfer yomgwaqolwana afaka ama toll gates abantu bahambe kuhambele kakudingeki ukuthi kuze kube ngukhulumende onguyosebenza umgwaqolwana kule 2 kilometers ekade zisuka eQueen's zisiyabambanisa i bridge le i 2 kilometers weziyana zaqalisa ngabo end of 2016 kwaphuma umgabe zingakapheli i 2 kilometers kuthethe uMnangagwa another 4 years ukuthi azaqedise i 2 kilometers ezazi lezichiwe ngumgabe. So if it takes uhulumende 4 years ukuthi alungise i 2 kilometers, sure lomgwaqo uzaphela nini? Uyaphela mzwana kutheni? Okumqoka ngokuthi bathe bona sebevala umgwaqo lowo ngobhuku. So kuvuleke sokukhamisile kathesi kodwa imali enengi ihambile. Sekukhulunywa ngomgwaqo nalowo ngoba ama elections ka 2023 aseseduzane. Yikho sokukhulunywa ngawo. Babona futhi njalo ukuthi ngenxa ukuthi umgwaqo lowo usemlonyeni yabantu uvele uzabadlisa. Kodwa this time monani kuzaba zinyanyana. Ngoba eqinisweni uhulumende kaMnangagwa ukhuluma manga uthi economy yeZimbabwe iya improve kodwa nasi bona sokuma business izisebenze ezikhwala ezihola imali eziphilisayo kazi kubona abantu indlela abaphila ngayo ilokhu isiba worse than ababe yikho khona kulumele ukuthi ngoba ama elections eseduzana
lo bekungumnumzana Bhedi Nikubhebhe isakhamuzi seNkayi njalo owake wamela iNkayi South edalele eParliament ubekhuluma ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forums kanye la kwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala amanye amazwe. Umongameli Mokgweetsi Masisi wawele Botswana ngolwesithathu ugcizelele ukubana kuqakathekile ukuthi kwesulwe izijeziso zomnotho ezafakelwa eZimbabwe. Uthi izijeziso zomnotho sezidale uhlupheka ikakhulu ebantwaneni, abesifazane kanye labadala eZimbabwe. Umqondisi Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
ekhuluma lentatheli izindaba eHebron ngolwesithathu uMasisi uthe kumele amazwi angentshonalanga ayiwo afaka izijeziso zomnotho acabanga ngabantwana abeZimbabwe abahluphekayo. Uthi izijeziso zomnotho ziphazamisa impilo eZimbabwe ikakhulu ngesikhathi ilizwe libhekane nokulwisana lobhubhane lwe-COVID-19.
It also was a call for the international community to end sanctions against Zimbabwe, particularly in the face of COVID, because it's the children, the women, the elderly.
Lubizo lokuthi amazwi angentshonalanga yesu lezijeziso zomnotho azifaka eZimbabwe ikakhulu kuyisikhathi se-COVID ngabantwana abesifazane kanye labadala abahluphekayo ngenxa yezijeziso. Kungaba nzima kakhulu ukuthi iZimbabwe iphume kubunzima obulethwe yi-COVID-19.
Kodwa umnumzana Nqabutho Mabena oyibandla leZimbabwe Communist Party ekwele South Africa uthi akumelanga kugconwe izijeziso zenotho ngesimo esikhona eZimbabwe.
Sekugcizelelayo ukuthi ukuwa komnotho weZimbabwe kakwenziwanga ukufaka ama-sanctions, ngoba umnotho weZimbabwe uqale ukuwa ngo-1991 kufakwa Economic Structural Adjustment Program. Sithe sifika ku-2001 lapho kwangena khona izidera, umnotho wakithi wawuvele usuwile kakhulu. So umnotho kawuyiswa ngama-sanctions, wawuyiswa ngama-bad policies ayefakwa nguhulumende obusayo. Kodwa ke sihambisana lalokho okukhulunywa ngabakhokheli besadaki ukuthi ama-sanctions kumele aphume.
Umongameli Masisi ekhuluma emhlanganweni womanyano wamazwe o-United Nations General Assembly eNew York ngolwesihlanu ukhuthaze amazwe afanele United Kingdom kanye leMelika ukuthi yesule izijeziso zomnotho ezethiswa abanye eZimbabwe. Umnumzana Benjamin Sibanda, isizalwane seZimbabwe eHebron, uthi uvumelana lo Masisi ngoba izijeziso zomnotho zilimaza abantu kazana zithiya phandle labo okuthiwa kumele zibhekane labo.
Mina lama ngiwabona ama-sanctions ukuthi enzani. And the guys also who are targeted labo, they don't feel the pinch. So basically angezelela ubuhlungu belizwe obukhona elizweni. So if the outside world could have abantu beZimbabwe at heart, bakuthipho ngama sanctions lokho ngwavele kubulala uZulu, akubulali labo bantu, ngoba labo bantu vele abathatha imali, bathatha imali eningi kakhulu vele ama sanctions laba afakileyo.
Amazwe angentshonalanga wona ayala ukuthi izijeziso zomnotho zilimaza umuntu kazana ngoba zayitheswa enye inkokheli yeZANU-PF kanye labanye abo lobudlelwano lombuso. Kusenjalo eleBotswana selibumbe ikhomishini ezacubungula uhlupho lokuntshontshwa kwenkomo emzini yasemngceleni leZimbabwe. ELeBotswana lithi abeZimbabwe babantshontsha inkomo lezi. Umongameli Masisi ngeviki edlule uthembise ukubumba ikhomishini ezabona ukuthi udubo lolu lungadodwa njani kulokufuthelana emzini yasemngceleni lapho sekubulewo oyedwa eZimbabwe ocatshangelwa ukuthi lisela lenkomo. UMasisi uthembise ukuthi kasuka ayike labantu bakhe bephile njengesiphephelo elizweni labo lapho okubikwa izinye izakhamisi ezidele imizi yabo sezisesaba amasela enkomo. Kodwa abanye bathi udaba lolu kumele lukhanyelwe ngelihlo elibukhali ngoba kulolunye olusegudwini lapho iBotswana idubula inkomo ezingena zivela eZimbabwe. NginguMqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Isikolo esinceda abantwana abaswelayo abafisa ukwenza izifundo zaphezulu e-United States Student Achievers Program, USAP, Community School eseZimbabwe sesidinga abazangena kuzifundo ezijiyeneyo ngomnyaka ozayo. Unkosikazi Rebecca Mano kwinhlanganiso ye-Education Matters uthi kumele abafisa ukungena ku-ESAP Community School eseduzane leGoromonzi basebenzise ubulembu be-intanethi kukhasi lesikolo lesi bafake izicelo zabo zama-applications kungakedluli umhlaka 8 wenyanga ezayo. Unkosikazi Mano uthi abafisa ukukhuluma labo enkundleni yokuxhumana eye-WhatsApp ngodaba lolu kumele basebenzise inombolo ezithi 0771021511 077 102 151. Balakho lokuya emahofisini eMelika kobulawayo eHarare lezinye indawo. Unkosikazi Mano uphinde wathi abantwana abangenelisi ukuhlawula imali yezifundo bayancediswa isikolo lesi. UGibbs Dube uxoxe lo Primrose Magujwa owafunda eNjube High School osefundela ukuba ngunozindaba esikolweni se-USAP Community School.
Ukuthi ngize ngithole i-application form yesikole lesi ngasendelwa ngumngane ku-WhatsApp. And then ngase ngifila ngephepha ngaliprinta and then ngabhala ngaphena amaphepha ami and then ngase ngihamba ngawafaka ngaleso sikhathi amaphepha angikhona besubmitha e-Nas American Space eFlawayo, yikho lapho engahamba ngasubmitha khona.
So watshelwa mbani ukuthi kumele kube le nto enjalo? Wenzwa njani sutsheli?
Ngesikhathi mina ngi-aplaya nganginyela lwazi oluningi ngalesi sikolo. Nga-aplaya ngokuthi ngangithabela ukuthi i-scholarship. Kwakuyinto entsha yimi ngoba ngibe yiklasi yokuqala, so kwabe kungakabi lolwazi oluningi ngesikolo.
Ye, Primrose, nxa sesikhangela sibili sibona ukuthi kula abanye abantwana abakhatshana sibili abahlala endaweni ezingakhanyelwa ukuthi uzoyefika khona kuba nzima kakhulu. So abantwana abahlala endaweni ezinjalo bangayenza njani ukuze bengene kuhlelo lolu owena ophakathi kwakhe?
Ya, kulula ukuthi bangene ngoba khathesi kunje bakhona abantu abalolwazi nge-scholarship lesi abavela endaweni eziningi zaseZimbabwe, emakhaya lasedorobheni. So laba bantu yibo abahamba be-spread ilizwi nge-USAP Community School. Njengami, so khathesi abantu abahlala emakhandeni sebekwazi nge-USAP Community School ngami. So kunjalo kulabantu abakhona abavela emakhaya laba bahamba benika abantu ama-application.
Yes, singathi kwaba lula kanganani kumbe kwaba nzima kanganani ukuthi u-apply khonapho uzungena? Batshela abantu.
Akukho lula khona okufunakalayo ukuzinikela ukuthi ma u-answer uphendule imibuzo eku-application ube leqiniso, ukhulume ukuthi wena ngubani, uvela ngapi, ufunani. Yikho okuqakathekileyo ukuthi uze uthole indawo.
Kwakuthatha isikhathi esingakanani ukuze ugcine ukungena khonapho xa sikhangela ukuthi wa-aplaya wahlala isikhathi esingaka bakuphendula wayenza ama-interviews? Akubatshela abantu.
Nga-aplaya sengizabhala imhloliso yezimseki kwakukubo October, and then ngahlala kwaze kwaphendulwa kubo November. Yikho lapho engahamba khona ngaku interview ngemva kwesikhathi eside sibili, and then ukuthi ngize ngithole impendulo yami kwakubo December. Sengize ngaphosa ngakhohlwa lokuthi ngingangena ku-interview.
Akubatshela abantu ukuthi kuyenzakala khona kusuphakathi kwakho?
Kuyenzakala kakhulu. Okuqakathekileyo nje ukuthi umuntu azinikele ukuthi ma yenza into yakhe afake amandla akhe wonke, azitshengise ukuthi ungubani nokuthi ukwanisani. Like umuntu engazincindezeli, bonisa ukuthi ungubani ku-application lakho nxa ulifaka. Nothi njengomntwana nje owesikolo, but ukuthi uyenzani futhi ukuthi uncedise abantu abaku-community yakho, uwenzele ukuthi lawe bebone ukuthi ungumuntu ozaletha imfundo ozayithola lapho yakhona uyiphendukise elizweni.
U-Primrose Magujwa owafunda eNjube High School usesikolo se-USAP Community School ubexoxa lapho loGibbs Dube we-Studio 7 eseGoromonzi. Kwezemidlalo, isiphendukile imidlalo yenguqu eyomncintiswano wenkezo yeChibuku Super Cup ehle yaqala namhlanje enkundleni ezijiyeneyo zelizwe. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 yezemidlalo uJoseph Njanji.
Bekule midlalo yisikhombisa namhla enkezo yeChibuku Super Cup njalo leyo eqale ekuseni ngehola lethumi lanye iphele kanje enkundleni yeNational Sports Stadium. Iqembu leHerentals libe ngutshikilo bhanqa 0-0 leleze PC Kariba esakuva iqembu leCranbourne Bullets libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Manyika Diamonds, kuthi eleTriangle lelenkezo iPlatinum Stars bona abe ngutshikilo bhanqa 2-2 emdlalweni odlalelwe enkundleni yeMandaba. Bekulo mdlalo wodwa ngehola lakuqala emini obuphakathi kweqembu leChicken Inn kanye leBulawayo City wona odlalelwe enkundleni yePower Fields njalo ofike emaphethelweni. Iqembu leChicken Inn lingqobe nge-2 kanya. Limpumela itsho ukuba iqembu leChicken Inn selifinyelele ukuyadlala kusigaba se-semifinal yomncintiswano weChibuku, okuyisimo esijabulise kakhulu umqeqeshi waleli qembu uJoey Antipas.
First of all,
ngithanda uthela ihlombe abafana bami ngowenelisa ukubuthelela imiklomelo elithumi ebesiyidinga ukuze silulele kusigaba esilandelayo. Asidlala ngayibhola elinathisa amanzi, kodwa okuqakathekileyo ukuba senelise ukudlulela kusigaba esilandelayo ngoba sivame ungaqhubi kuhle kumncintiswano wechibhuku. Kusase lo msebenzi omkhulu kodwa esibhekane lawo ngoba abadlali bethu abakabi sesimeni okumele babekiso.
Umqeqeshi weqembu leBulawayo esithi uPhilani Ncube uthi abafana bakhe badlale kuhle noma nje benqotshiwe.
I think in terms of performance we are better than them. The only thing that they did is
ngokubona kwami sidlale kuhle kulabo, kodwa okudala umehluko yikuba bona benelise ukuhlohla, njalo yinto elungisekayo leyo.
Emidlalweni eqale ngehola lesithathu emini ngase-National Sports Stadium, iqembu le-Dynamos linqobele yada nge-1 kanya, okutsho ukuba selilemiklomelo elithumi lesikhombisa phezu kwengalane yemiklomelo, njalo lalo selifinyelele ukuyadlala kusigaba esilandelayo somncintiswano. Emdlalweni okusenkundleni eMandaba, iqembu le-FC Platinum libhaxabulele wawa nge-4 kanya. Ngolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe lama-Mighty Warriors linqotshwe nge-3 kanyanga le-Tanzania. Emdlalweni walo wawuqala umncintiswano wenkezo yeCOSAFA oqhutshelwa elizweni lase-South Africa, iqembu leZimbabwe lele-Tanzania kusifaya sika-Group B ndawonye leLebotswana kanye leSouth Sudan. Njalo emdlalweni wakuqala namhla ekuseni eLebotswana litshaya leSouth Sudan nge-7 kanya. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele, laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Nikbiza my fortune, nikbiza stuja sam, ngaba wena uthanda lepi, nikbiza flexi game, nikbiza pay one, ngaba wena uthanda lepi.
Singeke ehlukane isihlobo, wothi esikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantine Chiwenga uxwayisa abalimi ukuthi baqakathekise umsebenzi wabo, basebenze bengadlali emapulazini. Umahluli omkhulu weZimbabwe uJustice Luke Malawa lamhlanje ufundise abahluleli abathobami nomunye ukuqala umsebenzi emthethwandaba waphezulu we-High Court. Ziphendukile imidlalo yenguqo yomncintiswano wengezo yeChibuku Super Cup ehle yaqala namhlanje enkundleni ezijeneyo zelizwe. Silugqiba-ke lapha
uhlelolivalelisayosithi
asidibaneni
kusukela 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.